senganamasiko
senziwe manje
ngela baba mkhulu babelo bola
uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke lamhla sixoxa ngolunye udaba olusinda kakhulu lapha udaba lokuthi ke induna uchief Nhlanhla Yamangwe Ndiweni kungani sebefuna ukusuke esikhundleni sakhe lokhu ke kwenziwa yiprovincial council yamathebeleni north Kwenye zani bavotile lapha bathi ke uNdiweni sokumela sisuke esikhundleni sakhe. Nxa sikhangela isekelo sombuso welizwe section 283 uyatsho ukuthi umuntu oyinduna angasuswa esikhundleni nxa kukuthi iprovincial assembly ingavota. Njalo lokhu bezokuhanjiswa ke kuNational Council of Chiefs eza kuthatha ke ikunike umphathi ntambo obona ngezinduna lokunye okutshiyeneyo. Lapha ke ngilobaba uMnqondo Banzima Gonya ingcwethi kwezamasiko esintu. Baba Magonya siyakwamukela uhlelo.
Ngiyabonga mfokadube.
Uyaluza udaba lapha luyabamba ona ungathi ngodaba lona
udaba ngiyaluzwa sibili for umthembu kodwa ke into engingayicho ngakhona kwesikuzwayo ukuthi kumele ukuthi kwazakale kuphume kube sigcikeni kuye wonke umuntu ongabe ethandabuza ngobuduna bukaNhlanhla Yamangwe Ndiweni ukuthi khona ukuba yinduna indluka ichichiba elone elenhlambane okuyilona elobuduna bakokhayisa asobuduna obabekwa yikhansili kahulumende wezano ubuduna babo yibuduna abalabo iZimbabwe ingakabi khona yibuduna abalabo ngesikhathi senkosi yohlanga ngikhuluma ngenduna okwazakalayo ngitsho langaphi komhlaba ukuthi akusinduna ebekwe ngumgabe kumbe induna ebekwe ngumnangagwa akusinduna kaMike Moyo yinduna yemvelaphi yinduna yesiko lwesintu ngalelo ke akekho umuntu olelungelo lokuthi angakhipha induna uNdiweni esikhundleni sobuduna bekhiba lenhlambane akekho mfowethu munye kuphela zwi umuntu ongethula uNdiweni ubuduna bekhiba lenhlambane
ongamkhipha vele esikhundleni mbani
okwakuqala inkosi yohlanga inkosi ubulelani lobhengula Khumalo ngoba izinduna zakithi esintwini izinduna zenkosi nguye umuntu ongamkhipha esikhundleni sobuduna okwesibili engakhithwa esikhundleni sobuduna yindlu yakoNdiweni yona leya kokhayisa eyiyona elobuduna benhlambane nxa umdeni wakoNdiweni ungavumelana ukuthi hayi induna uNhlanhla Yamangwe ngezizathu ezithile thina njengomdeni kaNdiweni sesibeke isinqumo sokuthi uNhlanhla Yamangwe akaseyona nduna kodwa ke ozathatha ubuduna bekhiba lethu nangu besitsho bibamba bekhomba omunye umntwana wendlu yonale yakokhayisa kaTambo okahulumende lokhu ukuthi kungathi uNdiweni sengakhitshwa esikhundleni ekhitshwa zinduna zebhinga ezingu-18 ngoba zisazi ukuthi zigabhela ezinye induna zeMartin North ukuthi ungawuzihlanganisa kazifiki kunani lenduna zebhinga yikuxhwala lokho kuxhwala sibili akufuzanga ukuthi sikwekele okuyinto lokhu kusenzakala ngoba yikusidelela kodwa siyakwazi ukuthi induna zebhinga mdabu kwazo zingu-4 eziningi lezi zinduna zikamgabe lezi ezingu-14 lezi
induna
zaphaka ngomgabe
yepho manje kumele kwenziweni ngamafutshane sibili kakhulu baba Magonya
okukhona nje ukuthi amahlabe ezulu ngabe kwazi ukuthi uNhlanhla Yamangwe Ndiweni nguye induna yenhlambane nxa kusitsho ukuthi abantu sokumele ukuthi siye ngobuningi bethu siye mvikela uNhlanhla Yamangwe ebuxhwaleni nebugebengeni lobu obenziwa ngomunye umuntu ohlezi yathi khwampani emathebeleni njengomuntu wempumalanga kodwa bezawudala kumele ukuthi into yakhona siyithwale emahlombe siye mvikela uNhlanhla Yamangwe ubuduna lobana ngoba enhlambane asobuduna bebhinga yibuduna benhlambane lobuya
siyamuzwa lapha ke ubaba uMnqondo Banzima Gonya uyincwethi kwezamasiko esintu siyabonga kakhulu ke baba Magonya ungadinelwa kusasa baba
hayi kulungile tu
hayi ke kwalamhla simalapha ke uhlelo lwethu lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke asihlanganeni singabaphilileyo njalo ngeviki ezayo woluva lisemoyeni ngenjabulo ngumthembo sithembayo uGibbs Dube lilayo
bayawagcina masiko
owawusenziwe mandulo.
Salulande.